Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njengabule inkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 5 Zibandlela 2018 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Angelisa futhi ngaphambilini sithengele sibona ukuthi okufuna kwenziwa ngumnumzana mina ngagola lapha ukuthi etshengisele abasekeli bakamogetswa ngira ukuthi yena ngupresident omuntu wonke kungenani lokuthi kuzombusazo umi ngapi.
Mongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela umkhokheli webandla liphikisayo ele Movement for Democratic Change MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai.
Bashaya sonke banesibaphuma igazi then mina bangidonsa ngenwele bengine dreadlock bangidonsa ngedreadlock lazi lasuphuka bangishaya kakhulu bathi mina ngiyi-wicked village ngoba imongo wesifazane phakathi kwalabo labengahamba nabo.
Intsha yebandla leMthwakazi Republic Party ebotshwe itshengisela enkonzweni eyayilomongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo ithi ibuzisiswe ukuthi ngempela ayisibo becelele ZANU-PF leG40 elalisekela unkosikazi Grace Mugabe. Kuthi ke abantu abalabazali abazalelwa kwamanye amazwe ababizwa ngokuthi ngama-aliens babikwa belokhu besehluleka ukubhalisela ukuvota lanxa umthethwandaba usanda kunquma ubana bengakwenza lokho. Zonke lezi ndaba lezinye zilizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ikhatshwe ngomunye wabasekeli bakhe uretired General Constantino Chiwenga namhlanje wethekelele umkhokheli webandla eliphikisayo ele Movement for Democratic Change MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai emzini wakhe oseHighlands eHarare ngoba umkhuhlane wemvukuzane lokhe umlalise phansi. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lesi senzo sikamongameli Mnangagwa samukelwe ngemibono ehlukeneyo emphakathini, abanye besithi wenze okuhle, abanye njalo besithi ngemifanekiso ephuma ezindabeni lasezinkundleni zokukhulumisana ezebulenjini ezigoqela oFacebook, Twitter, WhatsApp lezinye uveza ukufa kwebandla elikhulu eliphikisayo ele MDCT. Umnumzana Pride Mkhono uthe lolu luhlelo lukamongameli Mnangagwa lokwengezelela ithuba lakhe lokunqoba kukhetho lwalonyaka ngokuziveza njengomongameli womuntu wonke loba abe MDCT njalo elozwelo.
Angelisa futhi ngaphambilini sithengele sibona ukuthi okufuna kwenziwa ngumnumzana Mnangagwa lapha ukuthi etshengisele abasekeli bakamogetswa ngira ukuthi yena ngupresident omuntu wonke kungenani lokuthi kuzombusazo umi ngapi. Ngo-2018 sibona uMnangagwa efuna ukuthi ethole usekelo kulabo ababesekela umogetswa ngira.
Isikhwikamfundo umnumzana Professor Love Momaduku uthe okwenziwe ngumongameli yinto ehloniphekayo njalo yinto okumele yamukelwe umuntu wonke kwezombusazwe eZimbabwe.
Well, I mean that's a very good step in the sense that
lokho kuyinto enhle. Umongameli laye uzitshengisele sibili ukuthi ngumuntu ovakatshela abanye abagulayo. Akukhanyi angani umongameli ubekwenzela ezombusazwe kumbe ukhetho oluzayo. Njalo kuyinto esiyithakazelelayo wezombusazwe oweZimbabwe sisiya phambili.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Chenisa Ntukagwa uthi leli linyathelo elithathwa ngumuntu ohlakantimileyo kwezombusazwe okwenziwe nguMnangagwa esandulela ukukhankasela ukuze anqobe kukhetho oluzayo.
Mina ukubona kwami lezinto zepolitiki, ukubona kwami mina akwenzileyo sokujezise yena phambi kwamehlo abantu ebengumuntu othandekayo. Bonke abantu abepolitiki bayakwenza lo.
Umnumzana Nkanyiso Nxumalo uthi okwenziwe ngumongameli kutshengisa ukuthi umuntu olenhloso yokubambanisa abantu njalo lokhu akwenze namuhla kuzamlethela amavoti ngokhetho lwalonyaka.
Okokuqala sikhangele ngadaba lokuthi uMnangagwa ukuthatha kwakhe isikhundla umuntu ofuna ukuletha ukuxolelana. Simbone siya kuMongameli Mgabe emupha lokhu lalokhuyana ukuthi ahlaliseke. Simbona njalo nanku esiya kuMorgan Tsvangirai. Konke lokhu kuphakathi kwenhloso yokuletha uzulu waseZimbabwe together.
UMnangagwa ubekhatshwe ngomunye wabasekeli bakhe uretired General Constantino Chiwenga lapho esiyabona uTsvangirai emzini wakhe oweHighlands eHarare yenaki oselesikhathi eliswana lomkhuhlane wemvukuzane. Imfanekiso ephume kuloluhambo ye evuse ukuxokozela kwabanye abathi uTsvangirai sokumele adelele omunye wabasekeli bakhe ekukhokheleni ibandla leMDCT ngoba le mifanekiso imveza engasaphathekanga okokuthi akusamelanga aqhubeke ekhokhela kungabe sokumsinda. Kwezinye indaba eziphuma eHarare, umthetho osalulongwa wokukhumisana umlotha lokuxolelana iBOA National Peace and Reconciliation namuhla ipasisiwe ukuba ngumthetho kulandela insolo kaZulu ngokuswelakala komthetho ongalandulela abantu ukuthi babhodlise inhliziyo ngenhlungu zokubulawela izihlobo ngezombusazwe. Usenjalo obengumphathi intambo wezemali kuhulumende kwaye ngumongameli uRobert Mugabe engakaboshwa umnumzana Ignatius Chombo uzabuyela emthethwandaba ngomvulo lapho akhangelelwe ukucela ukuthi ayethiselwe emiye yemigoqo ayibekelwa nyakenye phansi kweziqondiso zokuhlawulelwa kwakhe imali yesibambiso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Kuthi ke ibandla leMDCT lilandule impiko ethi uMongameli Emmerson Mnangagwa ubebona umnumzana Morgan Tsvangirai ngodaba lokumazisa ngemali okumele ayiphiwe ngoba wasebenzela uhulumende. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli uNkosazana Thabita Khumalo utshele uChris Gande weStudio 7 ukubana ababili laba bakhulume ngempilakahle kaTsvangirai kuphela.
Yeah, uPresident Mnangagwa uhambe wayabona uPresident wethu ubaba uTsvangirai njengoba sonke sisazi ukuthi ubengezwa kuhle, so ubeyamkhangela naye ukuthi amxhase njalo amkhuthaze ukuthi hayi uyaduma. Ngokumthinthela umuntu nxa egula kuqakathekile ukuthi avakatshele umhlobo nabangani kwenzele ukuthi naye azizwe hayi ukuthi kuyathembisa lomzimbi yakunye kunyeni xa usubona izethekile.
Bakukhona yini abakukhulumileyo okungayisikho kwempilo nje okwezombangazo?
Hayi, ezombangazo kazange zixoxe sibili, bebekhuluma ngempilo nje ukuthi azi ukuthi umkhuhlane kusumimaphi nodokotela bathini zabe kwenzakalayo ukuthi ayazwisise ukuthi umkhuhlane kusumimaphi njengoba sonke sisazi ukuthi ubaba uTsvangirai lekhulumile.
Sibonile ubana ube lo msekeli wakhe uMnangagwa umnumzana Chiwenga. Bekulohlelo yini abavele kade beluhlelile ukuthi bezombona kumbe uphongumbiza nje omunye wakhe ukuthi asiyobona omunye?
Hayi, kuthi ukuthi ngabantu uChiwenga engumsekeli kaMnangagwa ukuthi nayeezivile ukuthi amxhase bayibona umkhuhlane ukubaba uTsvangirai.
Lapha-ke kube kuNkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT, ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Kulabantu abaningi abathi uMongameli Emmerson Mnangagwa wenze kahle ukuthi ethekelele umnumzana Morgan Tsvangirai ogulayo emzini wakhe. Kube khona njalo abanye abathi uMnangagwa ubekhankasela ukhetho oluzayo. Ake sizwe umnumzana Effort Nkomo okubandla leZANU PF, umnumzana Willard Sithole lomnumzana Nqabeni Nyanda yeMkhonto Khumalo bexoxa ngodaba lolu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulelwa enkundleni yobulenjini bokuzilibazisa kukhasi eleVOA Ndebele kuFacebook.
Kutsho ubuntu. Nxa ulobuntu abantu bonke abeZimbabwe, nxa usulesikhundla sokukhokhela ilizwe uyabanakekela, nxa navelela ukuthi ngumuntu ophathekileyo uTsvangirai, so nxa siphila emhlabeni kumele sizwelane.
Singathi kwezombusazwe kulokuzwelana yini kumbe undoda sibonele?
Lanxa sikwezombusazwe ubuntu yinto okumele ukuthi umuntu wonke ayiqhakathekise.
So khonapha ke uthi beqhuba konoku nje okobuntu akuthi ukuthi beqhuba zombusazi ukuthi ayibonakala khona ngale kutswangirayo ukuthi yena phela ngoyo lamandla okwedlula ke umnumzana otswangirayo.
Hayi, welokhu ngeze ngakwazi okusengqondweni yakhe. Mina ngikhangele esikwaziyo esintwini sethu. Engikwaziyo futhi mina ukuthi nxa unikwe isikhundla ngumkhokheli, sukukhokhela wonke umuntu lezinanakazana eziselizweni, lezibungu zonke, bonke sobakhokhela sithole ukwelatshwa khonapha ekhaya.
Sasilobaba-ke uWillard Sithole, ubona njani udaba lolu lokuthi umongameli Mnangagwa uhambe wabona umnumzana otswangirayo?
Kuyinto enhle kakhulu leyo, ukhombise ukuba yi-leader, ukhombise ukuba ngubaba, njengalokhu bekungena efanayo i-same WhatsApp group anyway. Kuyinto enhle kakhulu leyayenziwe.
Akutsho ukuthi kumbe uhambe khona ngale ukuthi yatshengisela abantu ukuthi utswangirayo uyagula, kwenze thi nxa sokuba ukhetho abantu bengamvoteli?
Abantu vele siyakwazi ukuthi uthwangela ise labo 5-7 years vele egula, akusiyo nto entsha. Noma ekuhambele ukuthi kube njalo, kulungile khona ma kuwukuthi kuzoshintsha iZimbabwe kube ngcono, kukhombisa lokukhula. Ngoba masikhangela ikhetha leli elidala ubaba u-RG Mugabe, okube mhlawumbe nguye obekade phethe sesikhundleni, mhlawumbe kube kakwenzanga lokho. So ngokwenza njalo le misebenzi yakhe even bekamisike Mnangagwa mihle kakhulu, iyancomeka, iyabukeka. Kodwa osekusele yokuthi la yahambe ayokhala le ebalangweni afika phosele kuyilitshe akhulume labantu.
Ngizokuthola sesilobawo-ke uNqabeni Nyandeya Mkhonto Khumalo.
Khona kuyinto enhle, kukhomba ubuholi bakhe nje obuhle, ukuthi ukuba ubengaqhuba nje ngalona lolu nyawo mhlawumbe bekungaba khona okuhle notshintsho esingalubona. Ngoba ukwehlukana kwabo ngokomqondo kwezepolitiki akutsho ukuthi bayizitha,
kodwa-ke akutsho ukuthi kuyakwehlisa isithunzi sikatswangirayo.
Sikhangele kwezepolitiki kuyamethisa isithunzi kakhulu, ngoba izini labantu abamlandelayo bazazithola sebengasekho safe ukuthi bathungamele nomuntu osesimeni esikuthi hayi njengalesiyana. Ngoba noma kunini sesingeza nje indaba esingathandiyo ukuthi esizize, njalo abantu baza kubona sekungcono ukubana bahambe lebandla elibusayo. Noma nje lena ibandla elibusayo lingathi lisesele nimindezelo leyana olalukhona nje ekumongameli wethu esowaumayeseleni kumdaba. So yona into yankhona ayikho nje nathi sikhangela nje kwezepolitiki, ngoba abantu manje mangilandela lapha ku-social media sebelokukhona ona TV ukuthi yena utswangirayo sekumele ukuthi hhayi agide nje laye athiyele abanye basale sebegida le ndima leyi yezepolitiki. Ngoba le nyaka sikhangelele ukuthi singene kuma-elections, ngakho isimo yena akithi sona asisavumi ukuthi angene kuma-elections.
Lapha-ke sibe silalele omnumzana Nyanda yemkhonto Khumalo, uWillard Sithole lo mnumzana e-14 Nkomo webandla lezanu PF, bexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni esilothulelwa enkundleni yebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook kukhasile VOA Ndebele. Lingakohlwa kuhlelo Studio 7 Live tokhungo 8 ntambama kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM la uShortwave 4930 6065 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk lamhlanje siphatha ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokuyabona umkhokheli webandla eliphikisayo LMDCT mnumzana Morgan Tsvangirai ogulayo emzini wakhe owe-Highlands. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngizaphinda njalo 001-202-465-0318 ukuze silithinte icingweni lingenelani kuhlelo kulapho abangekho eZimbabwe lelakho ukuya ebulenjini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho okubhalwe Live Talk, lifone inombolo, liqale nge-International Access Code ezithi 001-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise-UK, eMelika loba kwezinye indawo zomhlaba. Intsha yebandla lemthwakazi Republic Party ebotshwe itshengisela phambi kwenkonzo eyayilomongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo ngempela sonto ithi ibuziswe ubana ngempela isiyo yecele leZANU-PF eleG40 na elasekela unkosikazi Grace Mugabe. Amalunga la ayisitshiyagalombili akhululwe ngemva kokutshaywa lokuvalelwa esitokisini okwamalanga amathathu. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye wabo unkosazana Sehliselo Ndebele.
Bathe besikhiphele ngaphandle kweholu kwafika abantu ababegqoka ama-civilian engicabanga ukuthi ngama-CIO mhlawumbe nama-CID nabafana beZANU-PF. Base besishaya basitshela ukuthi sidelele upresident then labo abafana abanye bakhona befuna ukwazi ukuthi sithunywe ngubani. Omunye wabo wathi khona ngabe G40 laba bathunywe nguJonathan. Then omunye wathi sithi no akusibona beG40 ngabakabheshi likaZulu. Omunye wathi khona hayi akusibe ebheshi likaZulu ngabakamthwakazi Thwakazi Republic Party. Baqhubeka besishaya kanjalo and then ke bashaya sonke abanye sebephuma igazi. Then mina bangidonsa ngenwele bengine-dreadlock. Bangidonsa nge-dreadlock lazi lasuphuka. Bangishaya kakhulu bathi mina ngiyi-weakest link ngoba yimongo wesifazane phakathi kwalabo laba engahamba nabo. Bathi khona bazoshaya mina kakhulu ngoba mina ngowesifazane ngiyi-weakest link. Labo bazokhuluma bazokhonfesa ukuthi khona basithunywe ngubani. Then besitrethena besithi bazosibulala bazosihambisa e-KG6 noma sihambe siye Hillside. Azi iTrade Police Station basiqeda lapho ke basusa basihambisa eBreedbarrack besihambisa yemoto yamapholisa lapho basika nakhona amasotsha la ayestrethena engathi azosishaya ngempela ngathi sizobulawa but then again bagcina bengasasishayanga lapho eBarrack basusa basihlisa lapho maybe for about 2 hours singekho free like badibhekele sihlale sikhangelele singabakhangeli bona besishuthe isithombe besibuza imibuzo bethatha ama-profile wethu basiqeda lapho basihambisa e-Central Police Station la esafika sadithenwa khona.
Manje njengoba usithi wena wadonswa inwele ulimele okunganani?
Angizange ngilimale ekhanda kodwa mina emzimbeni ngoba babesikhahlela besishana ngezicathulo nginamabala amnyama emzimbeni kodwa ekhanda angizange ngilimale ngoba sihambile kuya-checkwa ngudoktor sesihanjiswa yiphathi ye-MRP.
Abanye abalimeleyo balimele okunganani?
Abanye abalimeleyo omunye walimala omunye manje izulu sithe sihamba kudoktor bambhandishile ilihlo then omunye abanye badaba emlomeni and then omunye walimala phezu kwelihlo la nasemakhaleni yibo laba ababevuka igazi.
Manje ukudla laliphiwa?
Ukudla zange sinikezwe besiphathiswa ngabantu beThwakazi Republic Party ngoba silimele sifunke esibhedlela basiyalisa lezi mpahla zokutshintsha besingavunyeli ukutshintsha nokugeza into 2-3 days silele laphana asizange siphiwe i-access yokuthi sigeze sitshintshe zona impahla.
Manje lilele njani khonapho?
Silele kabuhlungu ngempela ngoba okuqala vele nezingubo azikho nematoilethi awakhinwa i-flushing system leyana ayisebenzi i-environment yakhona it was too bad for a human being to live in.
Manje ngemva kokwenzakeleyo kukuthiye unjani?
Yazi ngigcwele ngibe ngafila ngathi ngiba traumatized shocked ukuthi khona indlela abantu ukuthi khona kumele abantu baphile ngokwesaba elizweni elingelabo okuthiwa yilizwe eline-free. Ngakubona mina ukuthi ama ngabe kunjalo akuna freedom ngoba if I can't express my feelings ngizobe ngithi i-freedom ikuphi lapho.
Unkosazana Sehliselo Ndebele ngomunye wabasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party obotshwe ngamapholisa etshengisela engomunye wabakade betshengisela phambi kwenkonzo ebilomongameli Emmerson Mnangagwa ngempela sonto edluleyo obekhuluma ecingweni lapho leStudio 7 ekobulawayo. Le iStudio 7 esakazayo eZimbabwe lisibamba siphuma ngapha ngase Voice of America eseWashington DC. ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump wakwelemelika ngolwesibili wethule umbiko enkundleni yokuzilibazisa eTwitter lapho athe abantu bakwele Iran sebelwisana ngamandla lohulumende ongalunganga njalo ongelazwelo. Umbiko lo ulandele okwenzakale edolobheni leMashhad okulabantu abatshengisele emigoqweni uTrump esithi lokhu kungenxa yokuthi abanakudla njalo akuhlonitshwa ilungelo labo. Abantu abedlula amajumi amabili sebebulewe ngamapholisa akulelo lizwe ngesikhathi betshengisela emigoqweni. UHeather Newitt isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi ilizwe lakhe lilonda ukutshengisela kwabantu laba kwele Iran. Uthi inkokheli yakulelo lizwe siyahuquluza inotho yonke yenza ukuthi ele Iran libe lilizwe elingatsho lutho njalo kube yindawo lapho okuhlala kuliwa khona njalo kulezimpi zomvukela ezingapheliyo. Uthi abantu abaningi bathwele nzima kulelo lizwe njalo kusobala ukuthi ukutshengisela lokhu sokusendaweni eziningi zakwele Iran. Unyuweti uthi ilizwe leMelika liyakuchothoza kakhulu okwenziwe nguhulumende obulele abantu njalo obophe abanye abatshengisela emgoqweni. Uthi amazwe emhlabeni wonke jikelele kumele achothoze lokho kwenziwa ilizwe leIran ngoba kusobala ukuthi uhulumende walelo lizwe wephula ilungelo loluntu.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubhokile. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilanga linkomile wena.
Ngesikhathi ilizwe libhekene lokhetho lonyaka, imbongi yeZimbabwe edumileyo uBongani Mncube usethule indlikizane yedlalade alithe lihlose ukuchumayela ivangeli lokuthula ngalesi sikhathi esidume ngokuchitheka kwegazi. Udlakela olwesabekayo lemfa yabantu abaningi. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Let me appear, dear brother. If we cared for each other, we wouldn't have gone through those massacres. If we love one another, our brothers and sisters.
Uledlalade lakhe lithi dear brother, imbongi yodumo uBongani Mncube uthi mayuyu uxolo akube lokuthula kulolu khetho. Hatshi udlakela zilitshumilane ingoma ezikuledlalade. UBongani uthi le ethi dear brother iqukete intshumayelo yoxolo yokuvumelana ukuthi alivumelani kodwa livumelana ngokuthula.
Umholo we-opposition party ebhalela umuntu obusayo ukuthi regardless of ukuthi asiboni ngasolinye kodwa we are still brothers, noma singamashona noma singamandebele singasebenzisi ama-resources ethu to kill our own people like owakusenza kenza e-Africa. Regardless of ukuthi asiboni ngasolinye kumele sike sihlale phasi ndawonye as brothers sikhulume ukuthi yini esiyifunayo.
Lensizwa yaziwa kakhulu ngokutshaya inja ingafihli imphini nxa ikhuluma labaholi. Ungibhace ezizweni Why Africa Why lingakhohlwa ngamanye amadlalati akhe aqondiswe ngqo kunkokheli zelizwe. Zikhona ke ezothando azifaka kule dlalade ngendlela yokukhombisa khona ukuthi umuntu wonke akathanda umakhelwane wakhe njengoba ezithanda yena ngesikhathi sokhetho lwalonyaka. Ingoma ezikule dlalade ezibalisa at dear brother, Thakabe Thilitose, inkululeko lezinye zikhuza abasekeli abaholi ababusayo lababuswayo. UBongani uthi umkhuba okuhlasela kufuze ube ngumabona bulawe kukhetho lwalonyaka.
Inkululeko yangempela asizukuyithola ngokulwa lesingavumelani labo, soyithola ngokuthi sivumelane ukuthi ngeke sihlale sivumelane singabantu. Inkululeko yangempela asizukuyithola ngesibhamu, soyithola ngokuguqula imiqondo yethu sicabange kahle sicabange ngendlela eyakhayo. So inkululeko yangempela kayitholakala ngokuthi silale sigijimisana, silale silo, kodwa itholakala ngokuthi sikhulule imiqondo yethu, siaccepte ezinye izinto ukuthi ngeke silale sivumelana.
Ubongani ukhuthaza bonke abathanda ukuthula ukuthi bathintane laye kuFacebook egameni lakhe lithi Bongani Mncube, bazitholele lolu luju oludliwa umuntu ebotshelwe. Leke ethi inkululeko itshaya kuthophele ngoba ikhuza mgceke iziqoqodo ezithi nxa kufika ukhetho ziphenduka umqhuma indumbe engavuthwayo ngenhloso yokugila imkhuba ukuze zithole amandla ombuso ngodli. Mesuru 7 Johannesburg kwele South Africa, New Benedict Ntlapo.
Uzami ngibelethe ukudela ngiyakhona ngiyokhumula mhla umuntu okwesaba kwesaba omunye, ngiyokhumula mhla umuntu okuzonda ukuzonda umuntu, ngiyokhumula mhla umuntu okuthanda ukuthanda omunye. Khaluthule inhliziyo yami, nyawozami ngibelethe ukudela ngiyakhona. Inkululeko yoqobo asikuyithola ngokubulala esingavumelani labo, soyithola ngokuvumelana ukuthi ngeke sihlale sivumelana. Inkululeko yangempela ayitholakali ngokuchitha igazi, itholakala ngokuguqula imiqondo. Inkululeko yoqobo asizikuyithola ngokubopha abasifikisayo, soyithola ngokuyihlonipha imibono yabanye. Inkululeko yangempela asizikuyithola ngesibhamu nemiqondo, sokuthola ngokubanika indlebe abakhonondayo.
Nkululeko soyithola phi?
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 Engikufunde ngabantu lamaphutha abanye, ukuthi abantu abafundi ngamaphutha abanye. Lokhu enikwenza kithi kwenziwa kini ladobha isikhali. Lokhu enikwenza kithi kwenziwa kini lathola amazwe. Lokhu enikwenza kithi kwenziwa kini kwachitheka igazi. Engikufunde ngabantu lamaphutha abanye, ukuthi abantu abafundi ngamaphutha abanye. Kaluthule inhliziyo yami, mehlo ami usazobona lukhulu, ndlebe zami usazozwa izimanga. Nyawo zami ngibelethe kukude la ngiyakhona.
Soyithola phi?
Nkululeko soyithola phi?
Nkululeko soyithola phi?
Nkululeko soyithola phi?
Nkululeko soyithola phi?
Nkululeko
soyithola phi? Nkululeko soyithola phi?
Nkululeko soyithola phi?
Nkululeko soyithola phi?
Soyithola phi?
Nkululeko soyithola phi?
Nkululeko soyithola phi?
Woza Friday my darling. Woza Friday umsebenzi ubokile. Woza woza Friday my sweetie. Woza Friday ilanga lingomile wena. We baba kunzima kulomhlaba, we baba nomsebenzi ubokile, we baba nemali ayingeni awungathilele.
Asilethe mbali ukholisile uhlelo lwethu lwalamhlanje Woza Friday lilo Benedict Nhlapo. Hayi, isikhathi sethu asavumi ukuba siqhubekele phambili. Esenza kwenza ke lapha yikuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela umkhokheli webandla eliphikisayo ele Movement for Democratic Change MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai. Kuthi ke intsha yemthwakazi Republic Party ebotshiweyo itshengisela phambi kwenkonzo ebilo mongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo ngempela sonto eyedluleyo ithi ibuzisiswe ukuthi ngempela ayisibo becelele ZANU-PF eleG40 elisekela unkosikazi Grace Mgabe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.